Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMpandla 2023 ngoKipps Dube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje,
nga uminister engaphumelela kulokhu akutsho kusho ukuthi sokulandela uhlelo aze lwalutsho ukuthi ke ama-permit kumele aphele mhlaka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa uphanyeka emthethwandaba udaba lwama-Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidale Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi yakuthethezwa kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kwinsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethandaba udala ba lwamaZimbabwe exemption permit ephikisa isinqumo esenziwa lidalele Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yiPretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IPretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga loZulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhathana esilandelayo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi zingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke uphathintambo wezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo. Yikho-ke wasesithena uzobeafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa ngolwasemzini aphinde, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi ni-judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo wezangaphakathi iqedwe inkantolo inkantolo ye-South Africa.
Singathi-ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokho kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini okuthiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet, uthi yena i-judiciary isingenela lapho ngamelanga khona. Yikho uthi yena kule-separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla ukuthi abuse ngendlela zothi abengasabi lawa amandla ukuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi uhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalawa Zimbabwe reception permits, kutsho lokho.
Kutsho ukuthi nxa uminister engaphumelela kulokhu akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo avele walutsho ukuthi-ke ama-permit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023. Kodwa sekunanzelelayo ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi, kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezi ezincwadi basazoba lazo kuze kuyephela. Esikunanzelelayo futhi ukuthi iHelen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo, isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhlaka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani, ngoba ukuya kukaminista enkantolo kususpenda implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli. So-ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala. Inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli, isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona, ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha, babengavuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandlaleli.
Ukuthi uyakuchothoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle, iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo zihlipha umkhokheli ebekhethwe ngabantu, hatshi ukuthi leyo federate ama-elections afike bamamukele khona ngale emenzi mongameli bengasiye mongameli.
Ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayamukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso United Nations kayilani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo, so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise. Abala laba abakukhangela bethi hayi lokhu kulungile njalo kufanele, mhlakumbe akumelanga vele sizitshayise amakhanda ngabo. Khathesi ungakhangelisisa sibili, ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations, ngabe bayathokoza abe-opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli oweZimbabwe, so akaso legitimate president. Kodwa khathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba, akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uChamisa ngabe wawina ama-election ube ngeke ehambe yini? Kutshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela yikuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube into leyana abathi khona iyabi kuyangisa lobu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana ngicabanga ukuthi bale befuna ukuthi ukuyangeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres, unobhala jikelele wenhlanganiso United Nations, wenzela umnangagwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa, elandelwa ngumongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa laye, kukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijiyeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC ngingudaba kancube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe nginika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazana. Sengibuya kubo mama. Omama abanengi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, sikhangelele ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzele sithole sincedisana ngokuthola ama-project sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubobaba sihlala singabacelile izikhwama zabobaba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezanu PF uthembisa ukwakha amadibha kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakulagaba laklinikhi, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhulume esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalele emuva, kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayila clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngizayilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idipa libe lamasola kufakwa amajojo konke kwenziwe ngendlela enje e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi i-climate change, wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kusidobe ward ihlupho lwendlala number 1, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina nxa ngabe kusenza sithole amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze siqothe indlala le labantwana basebethole imisebenzi ngokunxa kulima.
Kodwa ozamela ikathethethe ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlulula nangomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindi Lencube utshele umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumenda abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu ikhansili bese siqalisa ukusebenza.
Kunani lama councilor la inengi labo lidabuka kubandla lezwano PF lele TCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Ngiyangena kusigaba esandulayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe amafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entilengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wofudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezwa impiko ngathi yamhlaba ngathi inalithi. Umntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, phakathi gogo ngizwa ubuhlungu la. Anti akuthi yena ma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbona ulegayi awona le mbowo ezithu. Kuthi wathatha afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu, noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi erithi iyavalelwa ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo kumele ukuthi sigijime siyethenga siyelelale fine siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo sobo sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane lenyoka imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi inyoka zehlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundubeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle eMpilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa yinyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zipoisonous, sibili njenge black mamba ziyabulala abantu imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe inyoka bahleshe bambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi ipoison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa inyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka ipoison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihambahamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobobani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esobelenisebe Matabeleland South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro uNkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EMakorokoro ilizwe leMakorokoro liwomile, asila manzi, asila zikolo, asila zibhedlela. Hayi, okunenginengi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo ziyamanzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Ngakule dona ekhulu isikhathi sijabulele lekomo livuka nezikolo azinamanzi, sinezikolo ezimbili.
Mama,
it is a primary.
I'm
Makorokoro secondary. Akula
manzi.
Amanzi ngesikotho. Ngikomeni kunapho esikotho. Abadamu besifisa ukuthi ngasingazuzu ngasinceda sibe nabadamu. Kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo councilor ka ward 17 eMakorokoro uMnumzana Mpendulo Ncube okubadlalezapho.
Izikolo zakho abantu bakhala ngazo then la madamu ngoba izifuyo okumanje indawo lana abanye ikhanyeni iwomile ngathi sasasemidesert. So bona bebekhanyeni ukuthi mhlawumbe bengakwazi ukuthola amadamu konke nje amadamu abemaneenzethi izifuyo zikwazi ukuthola amanzi ngoba abantu sebefela izifuyo ngayo ngenxa yamanzi.
UNkosikazi Priscilla Moyo owebandla leZANU-PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. UNkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane loNkosikazi Moyo. ukansila ka ward 4 omele omama kubandla le-CCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water ma izulu lisina ngaye-implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba i-ward ikhasela ama-challenges amaningi endaba yamanzi.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende eziseGwanda neHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lwe-Give a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi eMathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nakho-ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kufacebook ye-VOA Ndebele. Kulo team lilo kulo mbuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphila izwe leZimbabwe ngaphansi kwamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Thembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Yakhuluma-ke lapha-ke u-team lilo ukuthi ale ndawo leli lizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi alindawo ilizwe leZimbabwe izikhathele ngokubuswa abantu yeyikhathi sazi sibuze thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liyegibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya-ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi alindawo noma zokunjani kunzima lokho. Sizwe-ke uDlisto Nkomo ukuthi akune ungenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje mazani yemgodini daboka bathina abantu konapho.
Yes, siyabona kudaba olo kasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo yembi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye, kunjalo-ke khonapho-ke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mubula Mabulawa uthi umfowethu-ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalilamali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So-keikho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda siyakubona sokusenzakala kweleZimbabwe. Kholani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa-ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba malaba kuthi kungcono ukubuswa-ke ngusmith kulalokhu esikubonayo kodwa kube sekusiba khona umpofu uthi hayi phela abantu bekani phansi amaphaphu. Siyabuswa-ke kodwa-ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingaze lithini idifefe. Yes, akuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi heyi alikho ilizwe elinje same siyahlupheka kakhulu. Kuba khona lapho kwetaboka.
Yes, yabona golunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangapi ababothe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yako Mayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Yes, yakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318 ndizawuphinda njalo 202-465-0318 lingakhohlwa njalo ukuthi lamhla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kweleZimbabwe lapha sikhuluma-ke ngezokhetho lokunye. So-ke daboka khonokho-ke yikho sikhuluma ngakho ku-live talk lamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje hothi isikhangele ebesilazo.
Ye, noma kunjalo-ke siqhubeke siyakhonale daboka akutsho ukuthi kuthiwani kunapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permit ephikisa isinqumo esenziwe lidala le-Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe okusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo, lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube.
Lami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisitshelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Tinokupa inhau muririmi rwesho.